Siyalambulela kuStudio 7 ngeSonto mhla ka 20 kuMpandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ababe ngamalunga ebandla le-PF Zapu elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Joshua Mqabukonkomo bathi ukubhubha kukaMnumzana Sikhanyiso Ndlovu ngeviki ephelileyo kuyadanisa ngoba kukhomba ukuthi abadala ababe kubandla leli bayaphela.
Uhambo kukaNdlovu not only brings ama-memories kodwa kuletha ukwesabela ukuthi abatsha nakungalalisi abalifunde kubona laba badala bazakwehluleka ukukhokhela.
Kweziphathelane labatsha sixoxa loMnumzana Fortune Mlalazi owebandla elisanda ukubunjwa ele People's Democratic Party.
Sesiqhubeka thina nge-nationalism eyaqaliswa ngabo-JZ, nge-nationalism eyaqaliswa ngomkomo, nge-nationalism eyaqaliswa ngodabengwa, othitepo, othongogara. Yibo laba bantu abatsha abathe simemahlombe yalaba bantu, siyaqhubeka siyaphambili.
Kwezemidlalo owake wadlalela iHighlanders uDesi Kaphenya uxwayisa iqembu leli ukuthi kumele liqinise uhlelo lwalo lwendulo olokulolonga abasakhulayo iJunior Policy ukwenzela ukuthi linqobe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ababe ngamalunga ebandla le-PF Zapu elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Joshua Mqabukonkomo bathi ukubhubha kukaMnumzana Sikhanyiso Ndlovu ngeviki edluleyo kuyadanisa ngoba kukhomba ukuthi abadala ababe kubandla leli bayaphela. UMnumzana Ndlovu ophiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe njalo owake wamela impophoma edalela ePhalamende waba ngumphathintambo wengatsha ezijiyeneyo zikahulumente ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasitshiyangalombili i-78. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla sebandla leZANU-PF, uMnumzana Effort Nkomo owasebenza lo muyi uMnumzana Ndlovu kusukela bekubandla le-PF Zapu. Lalapho selimanyene leZANU-PF.
Njengomuntu engimazi isikhathi eside ku-politics, ikulahlekelwa ikakhulu iBulawayo leZimbabwe jikelele silahlekele. Okubuhlungu ukuthi abadala ikakhulu kuluhlu lweZapu abadala abaningi sebesithile and ukuhamba kukaNdlovu not only bring ama-memories kodwa kuletha ukwesabela ukuthi abatsha nakungalaluthi abalifunde kubona laba badala bazakwehluleka ukukhokhela. UNdlovu bazamkhumbula kakhulu ngephashini yakhe kwezemfundo. Umuntu ophathise kakhulu kulabantu ababesela ebabhadalela le fees ebanika badingela la scholarship.
Kuyini elikukhumbulayo ngesimilo sakhe?
UNdlovu usebenzelaye ikakhulu ngemva kwempi ngathi sesithethe ilizwe ngokobulawayo. Ngimbone engumuntu ongamkhangela ukusebenza kwakhe, ubukhokheli bakhe ubuhawukele. Ngumuntu obezehlisa phansi, obengazijenisi ukuthi ngifundile, ubezehlisa engazikhukhumezi.
Siyezwa njalo abanye abangasibo bebandla leZANU PF besithi ubesebenza kuhle labantu bonke. La kubona lina lokho?
Ye, ngakubona. Ngakhangela i-constituency yeTenandaba Mpophoma lapho akayimela isikhathi eside. Lanxa engasakhethwanga, ngumuntu ongazange ayikhalale i-constituency, ubehlala isikhathi sonke efika ebonana labantu asebenza labo, nezalukazi laba abahluphekayo abancedisayo, ebona ukuthi baqhubeka njani ngempilo.
Lo uMnumzana Effort Nkomo isiphathamandla sebandla leZANU PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukutholakala kwamathambo enyamazana abizwa ngokuthi nguhormonal lady kwele South Africa okukholelwa ukuthi nguye ukhokho woluntu sekuvuse impikiswano enkulu kwele South Africa phakathi kwalabo abavumelana lalokho lalabo abathi inhlamba ukuthi umuntu wavela enyamazaneni. Izizalwane zeZimbabwe lazo sezingene kule impikiswano kukanti lazo zithi umuntu kazange avele kuhormonal lady. uBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abanye bathi ngukhokho wabensundu, abanye bathi yindwangu, kanti kwabanye ngukhokho woluntu jikelele. UHomo Naledi usevuse impikiswano enkulu kwele South Africa. Ingcitshi zesayensi ezikholelwa ukuthi kulapho umuntu avela khona. Kodwa khathesi iningi labantu lichaya phansi ngentonga lesithi inhlamba enkulu ukuthi umuntu wavela enyamazaneni. Sekuphoswana ngaqatha kumaphephandaba emisakazweni lebulenjini be-internet ngale inyamazana. Iziphathamandla zezombusazwe ezaziwayo ezigoqela umnumzana Zwelinzima Vavi labanye bathi ukuthatha indwangu ukuthiwe umuntu wavela kiyo yikweyisa abensundu njengoba laleyo nyamazana imnyama. Iningi labeZimbabwe labo sebengenile kule impikiswano bona besithi abavumelani lokuthi uHomo Naledi ngukhokho wabo. Nkosikazi Thelma Khumalo uthi ukuthi umuntu wavela enyamazaneni yikudlala nje ngengqondo zabantu.
Ya, abelu ngicabanga ukuthi bayaseyisa, abasiboni thina njengabantu. Kubona thina sifana nama animals. Nangikholwa ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. Umuntu never been animal. Uzohlale umuntu. Amanga la.
Umnumzana Matthew Ncube uthi yena uyisidalwa sikamvela ingqangi, haji umntana womntanakhe kaHomo Naledi.
Na no mina ngikhula lento leyo ukuthi sivela kwindwangu. Hayi, no no, akuyinto enjalo. Sakhetha uNkulunkulu nothi ukuthi savela kuma apes. Hayi. I cannot be like an ape me myself. I never nothing like that.
Unkosikazi Khumalo uthi nxa umuntu waguquka esuka ebunyamazaneni, yini indaba leyo nguquko ingasekho?
Kube savela inyamazane ukukhona umuntu oyake eyizala inyamazana. Why manje sizala abantu singazali inyamazana? Igenetic angithi isegazini lethu. At some point kumele umuntu athole inyamazana. Kube nathi sizatshintsha sakwela back emvelweni yethu where we come from.
La kumaphephandaba lakho sekuphoselwana inyoka ephilayo ngemva kokuba umdwebi wabopopayi owaziwayo uZapiro edwebe isiphathamandla sebandla elibusayo le-ANC umnumzana Mathole Matseka lenhlanganiso yabachuchisi ethi bonke balingqondo encane njengalantshisi njengoHomo Naledi. Limpikiswano isimemetheke kokuthi wonke umuntu owenza into ekhombisa ukuthi ulomqondo omfitshane usebizwa Homo Naledi. Ngimele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America iseWashington. Ngeselichike kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngoNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Fortune Mlalazi, isiphathamandla sebandla ebelisaziwa ngokuthi iMDC Renewal eselibizwa ngegama lokuthi iPeople's Democratic Party. Ngiyakwamukela kuhlelo Mlalazi.
Ngiyabonga Nkomo, salibonani nibalaleli.
Kuyini elikuphathela uZulu weZimbabwe njengebandla?
Nkomo, nangu umntwana omutsha osezelwe emzini waseZimbabwe. Nxa umntwana ezelwe izikhathi eziningi, nyangizwa abadala befika bethi amhlophe. Siyajabula thina abePeople's Democratic Party ngoba asengamhlophe sibili sekuzelwe ibandla elitsha elisuka ebantwini. Uzakhumbula ukuthi besisuka kuhambo olude olwe MDC and nxa besuka kwe-MDC bese kukuningi. Okunye kuthiwa ngo-MDC 99, okunye ngo-MDC T, okunye ngo-MDC N. Thina si-renewal team sasesihlala phansi sathi hayi lokhu esokusenzakala sokusiba yi-unfair practice ebantwini beZimbabwe uthi belokhu libakamulela into eziningi-ningi zisiba ngo-MDC zibanibani MDC zibanibani ngamabizo abantu. So kufanele abantu bahlangane benze ibandla eli-representa izi izifiso zabantu yikho kusuke kwazalwa leli banda elithiwa yi People's Democratic Party PDP yikho lapho esesikhona ntungameli.
Amabandla amanengi mlalazi adatshulwa phakathi ngontando kayiphikiswa kugcina kusiba lokudonselana khonapho kanye lokuthanda amandla ukuthanda izikhundla. Kasi soze sikubone yini kusenzakala futhi kubandla lenu lokho?
Ntungameli uhlupho esilalo e-Africa generally ukuthi siswela ubuthungameli obuqondileyo njalo bomqotho. Yikubona amabandla adeloke dabuka njalo sihluthwa yi-detectorship efuna ukuyinfiltrate amabandla ukuze adabuke phakathi. Sesihlale phansi-ke njengabantu beZimbabwe sathi hayi asifike nesikhathini lapho sesiyasungula khona into elempande ezisuka ebantwini. Okuzaba nzima lokuthi ingitho lobani lobani ayidabule phakathi njalo sakhipha amabizo abantu phakathi lapha okucwa ngesilunga individualization eyiwadi ihlupha kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi kuzanu angeke ukhulume ngezanu kungela mgabe phakathi. U-MDC bekungeke kwabalula ukuthi ukhulume nge-MDC kungela Tswangirai phakathi kungela boSimba Makoni phakathi labanye abathungameli bamabandla. So thina sithi hatshi le ithiwa yi-People's Democratic Party instead ukuthi kufakwe ama-individual sesifake u-people. Xa sikhuluma ngo-people sitsho uZulu wonke mfo kaNkomo. So ukudabuka phakathi hayi abantu abangeke badabuke phakathi ngoba le yi-Democratic Party yabo abantu.
Abasakhulayo mlalazi bayinsika yamabandla athiyeneyo. Lina kuyini elikwenzayo njengabasakhulayo kubana likhulise leli bandla?
Ntungameli uzananzelela ukuthi ubuthungameli obukhethiweyo kuCongress esisuka kuyo khathesi kugcwele abantu abatsha oSolomon Mazore oGordon Moyo oReggie Moyo ngabantu abatsha bonke labo. Umuntu omdala kwabanesilaye onguvice president ngubaba uSpepa kuphela. Bakhona abanye abakucouncil ngale abantu abadala ngabo ukuthi basiqondise nje nxa silahleka phela. Uzakhumbula ukuthi uMahatma Gandhi wathi abantu abatsha banjengesifula xa singaqondiswanga siyabhoda sithethe siziginya. Singabantu abatsha songe njengobukhokheli sinabantu abadala abazabe besiqondisa kodwa ikho business yethu ngoba sibona ukuthi abantu abatsha yibo ababa-affected i-political violence, i-poverty lakho konke nje yibo abaswele umsebenzi kathesi. Yibo abantu abatsha Nkomo asebehlangene bathi sesibumba leli bandla elithiwa yi-People's Democratic Party PDP. Yibo-ke abazaba ngama-champions. Yibo-ke laba abantu abatsha Nkomo abathi sesiqhubeka thina nge-nationalism eyaqaliswa ngwabo JZ, nge-nationalism eyaqaliswa ngonkomo, nge-nationalism eyaqaliswa ngodabengwa othitepo otongogara. Yibo laba bantu abathi abathe sime emahlombe yalaba bantu siyaqhubeka siyaphambili.
Luyeza uketho luka-2018 kuyini ongakuthembisa abalandeli beqembu lenu kanye loZulu weZimbabwe?
Nkomo, abantu bakithi esibathembisa khona ikuthi leli lizwe lokhe lasungulwayo ngo-1980 lithiwa iZimbabwe beliswela ubuthungameli. Yikho namhlanje silalezi nhlupho esilazo ezinjengokubana abantu baswela imisebenzi, abantu bayathayana, abantu bayaxabana ngemhlobo ngenxa yokuswelakala kobuthungameli. I-People's Democratic Party isikhona ukuthi ibambanise abantu beZimbabwe. Yikho silohlelo olunjenge-Hope. I-People's Democratic Party isikhona ukuthi ikhuthaze abantu beZimbabwe ukuba patriotic. I-People's Democratic Party isikhona ntungameli ukuthi abantu beZimbabwe bathi sesakha isizwe sethu sindawonye singela kukhethana ngemhlobo ukuthi wena ulishona, wena uliNdebele, wena uliTonga, wena ungumanyika. Sesibambene sindawonye kule iphathi othiwa yi-People's Democratic Party. Sindawonye nje esizakwenza kathe sizaqala ukuxothanisana lo mbuso kaMgabe.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umlalazi. Isikhathi sesesidliwe ngumangoye. Siyabonga.
Ngiyabonga Nkomo ba.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party. asidibaneni kuhlelo lonye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungameli Nkomo. Lilale.
Owake waduma edlalela iHighlanders uDesi Kaphenya uthi iqembu leli kumele liqinise uhlelo lwalo lwendulo olokulolonga abasakhulayo iJunior Policy ukuze libagoqe besesemanzi njalo bakhule beyazi imikhuba yaleli qembu. Uthi lokhu kuzaphathisa njalo ukuthi abadlali laba bazwisise indlela iqembu elidlala ngayo babutheke babe leqembu eliqinileyo hathi elikhona okwamanje eselinqotshwa langamaqenjana angatsho lutho. Asizweni ingxoxo kaKaphenya loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Indaba yeJunior Policy iqiniswe kakhulu because liyabona into ebizisenzakala like lapho kuBulawayo besizele singani siphende iJunior Policy encedisana langamathimu akade ekumalower divisions adlala khona lapha kuBulawayo besinjani before siyadinga abantu besikale sidinga kuma-lower division. Ama-lower division laba besi-provide ngama-players kanjani abuya afika ancedise i-team kwesinye isigaba. Like mina I'm one of that person. Mina bengidlala ku-corrugated, andidlala ngokumajinazelela but ngandidlala ku-corrugated and there is the likes of uThabani Masawi, uJoel Phahla, sonke besidlala ku-corrugated but they identified us sukuma-lower divisions basifaka basirompa in. Akuzange ukuthi kusithathe isikhathi ukuthi ngensingeni sijele nabanye abakade bevekele khona kuma-juniors khonaphana. So mina ngibona zani i-junior police leyo imele iqiniswe kakhulu.
Inkinga kubadlali lapha ababuyayo ungathi kabasizwisisi isindo sikuqembu le-Highlanders uhlonzi olukuleli qembu ngakho kabazinikeli ngendlela efanele.
Khonapho yiko esingakwazi khona ukuthi njani abayibo ababakhokhelayo ekuqeqesheni izinda ku-administration ukuthi njani babayazisa nesisindo esikhona esokudlalela ithimu enjalo. Because njani ezinye izinto from the onset kuyafanana izinto kathesi ingasuka uyidlala eManchester usiya e-England ayifanani nanxa udlala ukuthi njani udlala kuBolton akufanani lanxa izinto udlala maybe njani kunye ngamathimu okuncane. Nika umzekeliso nalokhu ngenxa yani lesimo iyayenda esiyiso sona lapha ithi lapha kuBulawayo.
Lo nguDesi Kaphenya owake wadlalela iqembu le-Highlanders.
Joshua Nkomo, Kabuko, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Silavechugi, Pakeza Mwotako, Abaye Bekeza Ramanzi, Unzensundi Abensundu, Kaluwe Sisi Basase Rhodesia, Unziyama Ntibele, Eya Kupaba Mshobe Sisi Beni, Zapu Lugute Linkabe Zasi Tunga, Buluko Elendo Teyotwa, Elikowa Lichumla Majota, Ichubeli Mtope, Elakisi Jere, Washali Mkumbazana,
Ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Ababe ngamalunga ebandla le-PF Zapo elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo bathi ukubhubha kwamnumzana Sikhanyiso Ndlovu ngeviki edluleyo kuyadanisa ngoba kukhomba ukuthi abadala ababe kubandla leli bayaphela. Ukutholakala kwamathambo enyamazana abizwa ngokuthi nguhormonal lady kwele South Africa okukholelwa ukuthi nguye ukhokho woluntu sekuvuse impikiswano enkulu kulelo lizwe phakathi kwalabo abavumelana lalokho lalabo abathi inhlamba ukuthi umuntu wavela enyamazaneni. Kweziphathelane labatsha sixoxe lomnumzana Fortune Mlalaze webandla elisanda ukubunjwa ele People's Democratic Party. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vatereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.